bayeke bathetha basenzile luthi wena ungowami nginike impilo yami wena ungowami nguwena ubambo lwami.